Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 5 kumbimbitho 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezokulima zithi izulu eliningi elina elizweni lingaletha inala kumbe indlala, njalo zixwayisa umphakathi ngendlela zokulondoloza izifuyo.
Isibaya abavele besebenzisa beke basiyekele kancane, babiye nje eceleni ongani umhlabathi wakhona uqinile, awulabulongwa kuningi. Kuyanceda lokhuyana ukuthi inkomo kumbe imbuzi zingami phakathi kwamanzi.
Amabandla ezombusazwe athi aqinisa amalungiselelo okhetho, njalo ibandla leZANU-PF ligcizelela usekelo kumongameli Robert Mugabe.
Ukukhokheli kwakhe okuphakemeyo yibo sikufunayo, imfundiso ephuma kuyo yiyo esiyifunayo. Njalo emuntu labogogo bethu labokhulu bethu asikaze sibaxhose sithe mokhulu ndengamalehlela kwabathelwane sebukhulile endlini lapha kuhlala abantwana, ukuze afike 93 years udinga uNkulunkulu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Ingcwethi kwezokulima zithi izulu eliningi elina elizweni linganetha inala kulabo abahlala emhlabathini omuhle, njalo lilethe indlala kulabo abasendaweni ezidodayo. Ukhulumende uthi izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni, njalo iningi lilahlekelwe zimpahla ezichiyeneyo ikakhulu ezigabeni zeMathebelele North South kanye lakwezinye izigaba zeMashonaland. Sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ngalolu daba.
Sikwesabelayo ukuthi ikakhulu abantu abalomhlabathi lo oyisidaka obamba amanzi kakhulu, yikho lapho kuba lomonakalo khona, ngoba into ezifana nalomumbu pho kamabele azithanda ukuthi zibe sendaweni emamanzi.
Labo abagcina izifuyo ke,
if ungumuntu ogcina izifuyo, whether zinkomo, izimvu, imbuzi kumbe yini, lo umnyaka ozoba mhle kakhulu, ngoba masithi siyahlola lapha ngasemaphandleni amadlelo mahle kakhulu, utshani bukhona. Masithi siyakhangela futhi amadamu nje wonke agcwele amanzi. So uthuthi ubusika balonyaka buzaba buhle kakhulu, ngoba amanzi azabe khona, utshani buzabe bukhona. Kodwa into engixwayisa ukuthi abantu bayinanzelele ukuthi nxa kusiba lo tshani obuningi kumbe lo manzi obuningi, yikho kuba le mkhuhlane ke futhi enjani ehlasela inkomo. So umkhazi uzaba mningi ngoba utshani labo buningi. So abantu akufanelanga beqise ukudibhisa izifuyo zabo, whether badibhise dipa kumbe badibhisa ngespray. Siyaxwayisa ukuthi abantu baqhubeke bedibhisa. Kodwa into kulabo abahlanyela amabele esithandekile, into engani isikhathaza ilobo budla okuthiwa yi-fall armyworm obuvela kini ngapha eMelika, ngendaba yokuthi akujwayelekanga ukuthi sibe le armyworm efanana lale ebhora ifike ingene phakathi kwehlanga lomumbu. Asilawo imithi eqondane lokuhlasela i-fall armyworm. So abantu endaweni eziningi lapho esivele khona and umumbu obusesemncane bazoba lo hlupho olukhulu kakhulu.
Nxa izulu lisana izifuyo ke akuzikhathazi yini?
Kuyazikhathaza. Abantu abaningi emakhaya sebekujwayelele okuthandekile ukuthi ngalesi sikhathi esiba lezulu eliningi khona, abalezi baya thina siyasixwayisa ukuthi isibaya abavele besebenzisa beke basiyekele kancane, babiye nje eceleni ongani umhlabathi wakhona uqinile, awulabulongwa kuningi. Kuyanceda lokhuyana ukuthi inkomo kumbe imbuzi zingami phakathi kwamanzi. Ngoba ngendaba yokuthi izulu linengi, izibaya ezindala ezilomqube eminingi vele zihle zibe ludaka. Endudaka lolu yindlela futhi izifuyo ezithola khona imikhuhlane. So thina siyaxwayisa ukuthi abantu babiye nje eceleni kwesibaya, izifuyo zabo bangazivaleli esibayeni lesi abavele besebenzisa, bezivalele kulesibaya esi-temporary kuze kufike isikhathi sokuthi izulu liyaphela, bengazibuyisela-ke ezibayeni abavele besebenzisa.
Leyo yingcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo, sixoxelaye ese-South Africa. Ibandla lezombusazwe ele-National People's Party in NPP, ebelisaziwa ngokuthi ngeleZimbabwe People First, lithi amalungiselelo alo okhetho lomnyaka ka-2018 aqhubeka kuhle, njalo ukuxotshwa kwezinye iziphathamandla zaleli bandla kulenzela qina ngoba bezibabuyisela emumva. Abasanda ukuxotshwa bagoqela uMnumzana Joram Gumbo, Ditmas Mutasa, Monacho Motezo, Kutakwashe Pasikiti, njalo kulabanye abazisukeleyo. Sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo, uNkosikazi Esinathi Bulayani, esiqale ngokumbuza ngosekelo ibandla lakhe elilalo ikakhulu edolobheni lakobulawayo, njengoba iningi lisola ubudlelwano bomkhokheli walo uNkosikazi Joyce Mujuru lebandla leZANU-PF.
Akuna muntu ongavelanga kozaphu leZANU-PF. Uthwangirayi lowo wavela kuZANU-PF, bamxolela. Ngasikhangela obaba abanjengobezaphu bavela kuzapho Dabengwa, bangena kuZANU-PF. So kathi kuyinokumangalisayo namhlanje umama uMdiko ukuthi nguye ongumfazi uzasitshela ukuthi uvele kade kwenzakalani konangale, and nguye esimfunayo kathesi vele umuntu ozakhulula ilizwe ngovela phakathi konangale. Wehlulekile uThwangirayi lo abamcabangela ukuthi kade engeke kuZANU 17 years ukuthi angasakwanisa, usakwanisa.
Ukuxotshwa kweziphathamandla zebandlaleni lezo kusanda kwenzakala akusoze kuphambanise yini usekelo lwenu?
Vele bona ibade besiphambanisa, kodwa kwakathesi hayi, mbona ngani labo bakhululekile. Ani labo kade bengafuni umama uMduli, ngakade bengamfuni, kathi indaba bengathabi namhla ukuthi hayi usincedile wasiqotha.
Abasuki lexoko eliningi labantu yini?
Abantu babanjwe ngama-provincial chairpersons, so bangasuka lequku lemigqini, kodwa labo nxa besuka labo yihafu yabantu bemigqini, because abanye abantu basapota umama uMduli. Hayi kabasuke labo laba abasukayo, kodwa life goes on, sebesibhizi se-recruit bazaphendula.
Sikhangela njalo ukuthi ibandla lakho lisanda ukunqotshwa kukhetho loluyana olwadlulayo.
Iqiniso, ibandla le-People First mina ngilitshayela ihlombe, because ungananzelela i-MDC bekunzima ukuthi ingene emaphandleni, especially khona le emashonaleni. Ngiyazi ukuthi abaningi they give an example of iBikita. For a new party engakangeni kublock, kodwa uyithole izuza 2400, thina sibona sisizame kakhulu. Ibi-ward liya phonxa sokuyiprovinsi yonke emakhaya especially, iparty ekhona siyi-2 sezingqikilana khona kanye. Hhayi lapha emathawuni lapha, hhayi sikhangele i-MDC siphushana layo la. Abantu bangabe bekwazi ama-figures, bangabe bekwazi isikhathi eside sokuthi upresident wabo useyilesikhathi eside ku-politics opposition. Kodwa iqiniso, inkulumo ababe bezikhuluma lokhu se-ground sokuthini, ikhwalizini yethu yena le sikhuluma ngayo namhla ingasinceda kakhulu. Siyafisa ukuthi ama-parties ebambane, because esikufunayo kukhipha umgabe kuphila.
Lo ngonkosikazi Esinathi Bulayani, umgcini sihlalo webandla le National People's Party in NPP, ebelisaziwa ngokuthi ngeleZimbabwe People First, kobulawayo. Sixoxelaye ekhonale kobulawayo. Siphinde saxoxa lobona ngokwethula kwemibiko kugatsha lwabatsha olweZANU-PF kobulawayo, uNkosazana Kholeta Shoko.
Thina njengeZANU-PF uzathola ukuthi ama-opposition wonke athe eqala abeqalisela kobulawayo, but lokhu akuzele kwasimisa ukuthi sisebenze, kumbe bekungasimisi ukuthi sisebenze. Kathesi uzathola ukuthi already sesilama-MPs esesilawo, the next coming election esiyikhangeleleyo ngendlela esisebenza ngayo nangendlela esibona ngayo abantu, iresponse yabantu,
zizameka sure ukuthi izihlalo zonke ziyasathiza ku-MP labo-council.
Lisebenzelana njani labanye benu abamabandla aphikisayo? Njengoba abanye besithi ibandla lezanu PF alamukelwa ngabaningi edolobheni lakoBulawayo.
Ngathi ngendlela esisebenza ngayo ngendlela esihamba ngayo noma sesiqalisa ama-campaigns, uzathola ukuthi bakhona ihlangana labo bama-opposition abaningi kakhulu. Akula kuthethisana, akula violence phakathi, thina singena sibhoda senze okwethele campaign, labo benjeyana lapho abakhona siyabatshela ukuthi no. Uyanini ephathini yethu, bayahleka abanye ngabahleka bathi hayi asibuyi khona lapho, abanye ngabathi hayi sizalijoyina nje. Hayi ngathi so far akunama-problems, abantu bayasebenzela. Labo basebenza-ke labo icele lathi sisebenza-ke lethu icele, akunankinga khona.
Abanye bathi uMongameli Mugabe usemdala kakhulu, kufanele aphumule achiyele abanye intambo zombuso.
Thina njengabatsha thina sithi upresident wethu simhlekela singemva kwakhe 100%. As long esasekhona akula okunye lapho esizaqhakela khona ukuthi singathi upresident wethu aphumule. Thina nguye esimfunayo, ubukhokheli bakhe obuphakemeyo yibo sikufunayo, imfundiso ephuma kuyo yiyo esiyifunayo. Njalo emolini kulabogogo bethu labokhulu bethu asikaze sibaxoshe sithi mokhulu mbengamalehlala kwamakhelwane semkhulile endlini lapha kuhlala abantwana. Thina upresident wethu ukuze afike 93 years udinga uNkulunkulu. UNkulunkulu une-reason why emgcinini. That's why lokho ekhona lapha khona lakathina.
Lo ngunkosazana Coletta Shoko obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF koBulawayo. Sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilelunga lebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo kaMaphosa.
Ngiyabonga Nkomo, sabona mlalelo omuhle.
Asikhangele amazwi kababa uphelekezela Mphoko ongumsekeli kaMongameli welizwe ngodaba lwegugurawundi. Uthi abantu abajikelwa emangcwabeni bebanengi ngesikhathi segugurawundi kabasoze bageje ukuze bangcwatshwe kakutsha njengokufunwa ngabantu abanengi emathebelelendi. Uthi lokho akukho esikweni lesintwini. Ulubona njani lolu daba?
Ngingazi ukuthi mase bekhumbula imikhuba yesintwini sesizababuza ke ukuthi kusemkhubeni wesintwini yini ukubulala abantu abaningi kangaka bengelacala bengaphathanga isikhali kodwa uthumele abantu abaphethe isikhali bezobabulala ngobuningi babo. Kodwa sisakhangela nje udaba lwankhona sesilabo abantu abafileyo, sesilabo amathambo lapho. Asikokuthi indaba yokuthi akukho esintwini sethu as Africans, kodwa kusekubeni ukuthi uselalela inkulumo zethu, selalela esikutshoyo ukubana hhayi abangeke bawangcwaba lawa bagebha amangcwaba lawa singakakhangeli udaba lolu saluqedisisa ukuthi kuphekalivele kwahamba njani. Ngoba sihlaitsho ukuthi kumele kube lezinto ezimele zenziwe kwazakale ukuthi ngobani laba abalele lapho, njalo bafa njani, besifa nini, njalo ngobani abababulalayo esithi i-closure to igugurawundi.
Ukhona ulunga lungisiswa njani lolu daba Maphosa? Ngoba ludaba olulokhu lusenhliziyweni yabantu abaningi, isilonda esiloku sibhibhidla kasiyindawo kasipholi. Singelatshwa njani?
Okokuqala kumele bexolise abantu laba abayenza into embi kangaka. Siyabazi babekhokhelwa ngumgabe, njalo ube khona lapha iviki edluleyo esemathobe sidliphekela ke. Besicabanga ukuthi maybe uzaxolisa eqeda ukuxolisa evule indaba leyi ikhulunywe kwazakala ukuthi kwakusenza kusenziwani vele wayevele ejongeni ebulala bonke laba abantu njalo ngubani ababulalayo abantu laba bebabulalelani ma beqeda lapho bezwe sizwe laba abalahlekelwayo esithi ngama-survivors sizwe abakuzwayo bekhulume labo beqede lapho njalo sokudingakala nje ukuthi kwenziwe ama-forensics kudingisise ukuthi ngobani abalele lapho emangcwabeni kuma-mass graves lawana bengcwatshwe kutsha then abantu ababo siyakwazi ukuthi abantu ababo abanawo ama-documents izithupha zokuzalwa abala ama-documents bethole ama-documents labo bantwana abanye abangkhwa sebekhulile abasayanga esikolo so singaqeda lapho sokukhulunywa nje ngendaba zokuhlawula lani sibekwazi njalo ukuthi laba abayenza isigalesi bazenziwani I think yindaba iluhlelo olungaqeda indaba le
ngobani obabona beyibo ingqungquthela ezabangela isigalesi abamele bajeziswe
indaba le yayenza ukukhulumende owayekhona owangena ngo-1980 ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe. Umgabe nangena siyambona ukhona le government yakhe yibo abantu abayenza isigalesi bayazana bona abanye siyake sibezwe sike sezwa omunye wabo elandula ephepheni le-Britain ngale ethi kasuye ekhombela kumongameli uMugabe kutho ukuthi uhulumende nalo owayekhona ngesikhathi lesana njalo siyakwazi ukuthi nguye olokhu ekhona embusweni nguye owayenza icala leli
Sijeziso bani ongathanda ukubona abantu laba besethulelo
sokusiya ngokuthi abantu beZimbabwe ikakhulu abantu beMatabeleland le Midlands bona bafunani bafuna kwenziweni because sithi kumele kube lokukhulumisana to i-commission le national peace and reconciliation kukhulunyiswane bazatsho abantu ukuthi kumele kwenziweni ngabo laba abulala abantu abaningangaka
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo kamaphosa siyabonga
Ngiyabonga
ngoku. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin
yebo kambe lingalithona njani zolomuhle kona ngapho ke emakhaya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sixoxa ngokuthi idale lomthethandaba lethe abantwana akumelanga bachaywe soke nginobaba uIsaac Mpofu umlobi wengwalo esiningi kakhulu baba Mpofu siyakwamukela kuhlelo
baba baba siyabonga
yes so nxa sesikhangela ke ukuthi abantwana kumelanga bachaywe esikolo langekhaya kambe kujoni konoko
utsho ukuyekethisa ukuziphatha kwabantwana ngoba iBhayibheli lalo liyakutho baba Dube ukuthi ungayekela uswazi uyamona umntwana
uswazi
kuyafuneka ukuthi umntwana aqonde kodwa ke ngiyabona ngiyafanisa nje uhlupho ikuthi abanye abantu basuka bese betshaya okudlulisa amalawulo ukudlulisa amalawulo yikwenza into ngendlela edlulisayo njengokuba lakho ukuthi abangatshaywa abanyekele yikudlulisa amalawulo ngoba ususenza babe ngumhlambi kazaluthile
soke
kubeka umntwana kufanele kwenziwe ukuyekela umntwana uthi uyakhuza kuphelele kukhwizeni akumtshengisi indlela eyiyo yikho baba iBhayibheli lithi ungabeka uswazi ususona umntwana
yes siyakwazi ukuthi kudala sibili ezikolo baba Mpofu siyakwazi ukuthi kudala abantwana babekatwa sibili okunye okumangalisayo kodwa ke khona kuyena kwanceda yini nxa selekukhangeleleni
ngawulinganisa izolo lalamhla
ye
kumehluko omkhulu ezikolo kwakunomthetho ezikolo abantwana babezimisela ukufunda babehlonipha besesaba hayikhona ukwesaba kokukhukha lokhu hatshi besesaba ababalisayo sesaba ukuphambanisa izinto ngoba bayakwazi ukuthi umuntu angaphambanisa uswazi uzangena. Manje ke nxa usukhangela lamuhla izikolo sekusemahlangeni, abantwana babasalaleli, abantwana sebedilela, abantwana basahloniphi lutho. Thina abanye sibona ingathi umthetho usuke wabotshwa kakhulu ngokubotshwa kwawo bese kusona abantwana. Ngabe umthetho uyabona ukuthi kulalokhu kufanele, lokhu kufanele, kulokuthi bese kuphumthwa nje hayi kungenziwa lokhu, sekubulele ukuziphatha kwesizwe, kubulala isizwe esibili.
Ye, pho kwenzweni, kwenzweni pho. Ye, pho kwenzweni.
Baba.
Pho kwenzweni, baba Mpofu.
Ya, sibone ngathi kumele umthetho ukhangele kuhle ukuthi hayi kule ndlela lapho okumele kwenziwe ngayo, kulokuthi kuvele kuthiwe hayi akungenziwa. Ngoba lamhlanje ngitsho lekhaya, akusela kuhlonipha, akusela kwesaba, akusela mthetho. Yikho ke sithi thina umthetho lowo kawukhangelwe, uqondiswe, ukukhuze abazali abenza bedlulisa amalawulo. Hhayi, lokho kakufunekanga sibili, akufanelanga. Kumele benze okokuqondisa, hhayi khona ukulimaza, hhayi khona ukwenwezisa ihluku. Hhayi, lokho kakulunganga.
Yeah. Siyakuzwa kakhulu baba Mpofu, kodwa isikhathi sesiphelile, vala ngamafitshane baba.
Esikutsho-ke balaleli ukuthi umthetho wokuthi abantwana bangashaywa esikolo, abantwana bangashaywa emakhaya, umthetho otshekileyo. Kufanele abazali bafundiswe, baqondiswe ukwenza ngendlela efaneleyo, hhayi ukuthi bangaze bakwenza hatshi. Lokho sekusonela abantwana, sekusonela isizwe esizakhula singelambeko. Hayi, lisale kuhle balaleli.
Ye, sibongela kakhulu Empofu, ungadinwala kusasa baba.
Siyabonga Dube.
Ye,
ubone abanye khona ngapho ngeWashington.
Ye, la ubingelela imuli khona ngapho.
Ye, Dube baba.
Empofu, siyabonga kakhulu baba, bye bye. Lo-ke bekungumnumzana u-Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo oyingcwedi yamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Oluvela semoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Sidube, lilale.
Siyabonga Gibbs, ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Fundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, lami ngiyamukela. Abalaleli, ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje mfundisi?
Namhlanje ngifuna sikhangele umbhalo uJohane chapter ka-10, iverse ka-10. Ngumbhalo olula kakhulu ukuthi abantu bawukhumbule. Uthi yena isela liyeza kuphela ukweba lokubulala lokubhubhisa. Mina ngizile ukuba babe lokuphila, kugcwale, kuphuphume. Lapha nxa iBhayibheli ikhuluma ngesela, kumele sinanzelele ukuthi isela ngumfanekiso kaSathane. Ikanti yena uNkulunkulu laphana uzifaka njengomelusi olungileyo. Nxa esithi mina ngizile ngoNkulunkulu laphana okhuluma ngayo, nxa sikhangela ukuthi vele khona kuGenesis uNkulunkulu edala umuntu emfaka engadini ye-Eden, waye vele ehloseni. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wayehlose ukuthi umuntu aphile impilo emnandi kakhulu, impilo engalakudubeka, impilo enhle, umuntu elobudlelwane loNkulunkulu. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi yena wayebuya ntambama nje sokuthe mcwaka kuqandelela, uNkulunkulu wayebuya afika akhulumisane lo muntu bakholise babe lobudlelwane. Kodwa siyananzelela ukuthi isela langena ngaleso sikhathi, isela kungusathane wafika wayengumuntu, umuntu wahlamukela uNkulunkulu. Yikho kwangena khona ukufa, yikho kwangena khona imikhuhlane, yikho kwangena khona ukudubeka, ukuthi nxa umuntu kumele adle aphile sokumele asebenze kanzima adle izithuthu zakhe. Ikanti konke lokho ekuqaliseni kwakungasonhloso kaNkulunkulu. Ngakho siyahlangana la lapho uNkulunkulu kuJohane chapter 10 verse 10 usekhuluma into enale efanayo ukuthi hajibo mina ngilandanga ukuthi umuntu abhubhe kumbe adubeke kodwa ngilanda ukuthi abe lempilo ephuphumayo naphakathi. Kanti vele leyo mpilo siyithola njani? Okokuqala, leyo mpilo ephuphumayo kunaphakade siyithola ngokudlelwane okumele sibe lawo loNkulunkulu. Yikho sibona lapha ekuqaliseni uAdam loEve bahlala kuhle ngesikhathi belobudlalwane obuhle loNkulunkulu. Impilo yabo yayiphuphuma inaphakade. Iminyaka yabo babephila iminyaka eminingi kakhulu, inkulungwane lenkulungwane zeminyaka. Okwesibili, siyithola ngenxa yokuthi lapho esiphila khona kuphileka kakuhle. Siyanazelela ukuthi oko umuntu wokuqala ubulala omunye umuntu, siyabona uCain ebulala umfo wabo uAbel ukuthi yikho kwaqalisa khona ukungena ukudlwangudlwangu emhlabeni. Kwaqalisa ukungena unzondano, abantu bebulalana bengasaphili impilo ephuphumayo okunaphakathi. Ikanti thina kathesi manje singasiletha njani leso sifundo? Kuyafanana lathi kathesi impilo ephuphumayo naphakade okumele sibe layo. Kuyamele ukuthi nxa usiye esibhedlela ukwanise ukuthola kulo dokotela okhona, ukwanise ukuthola kule mithi ekhona. Nxa kumbe ufuna ukuyanatha amanzi, ukwanise ukuthola amanzi ahlanzekileyo angalamkhuhlane. Impilo ephuphumayo naphakade itsho ukuthi ukwanise ukukhonza uNkulunkulu ukhululekile. Itsho ukuthi impilo ephuphumayo naphakade lokufunda, ukuthi abantwana bekwanise ukufunda. Ikanti nje kulezinye izinto esizikhanyela nxa ikakhulu ebantwini abaphila sebengaphandle, niyakwazi bakhona amaZimbabwenzi abalalele abaphilela ngaphandle, uyakwazi ukuthi impilo enaphakade itsho ukuthi umuntu akwanise ukudla ekuseni, adle emini, adle lantambama, alale engalambanga. Siyakwazi ukuthi njalo leyo mpilo itsho ukuthi umuntu abe le ndawo lapho angalala khona, athole uphahla phezu kwakhe. Nxa konke lokhu kungekho kutsho ukuthi akuphila impilo engaphuphumiyo, impilo engamnandi. Manje ikanti siyanazelela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi kutsho ukuthi lapha thina silomlando wokuthi kumele sithandazele ilizwe lethu, sithandazele impilo zethu, sithandazele izigaba zethu ukuthi sikwanise ukuphila impilo le emnandi uNkulunkulu ayevele jonge ukuthi ibe khona ekuqaliseni.
Kuyigqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyathandaza namhlanje kakhulu besikhangele abasetsholotsho, labanye abantu abadilikeleyo izindlu, labantu nje abakhathazekileyo, abanye abagulayo. Siyabathandazela ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu basize, ubakhiphe ebuhlungwini. Lalabo uNkulunkulu abadinga usizo, abadinga ukudla, abadinga uNkulunkulu indawo ukuthi umuntu athole indawo yokulala. Siyabathandazela ukuba bazayifumana njalo bazathola abantu abazabancedisa ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Kuhle ukuba lawe kuhlelo, asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, lilethulelwa yimi owenu uNtungameli Nkomo. Ngilomfundisi usenisibanda.
Nanso imbongi uBongani Ncube.
Abahlakulayo ukulima kupheli ngikuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha ningadli amasilincisabelusayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabakhohlwa abantu kunabalikhohlwe lani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngithele ingakhohlwa ningakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isixhwalo uxhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotsha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotsha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotsha ababandlululayo, kedeli bandlululelani.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.